Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba.
UChamisa wona ukugqoba lapha eMathebeleland South bekomile, kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki.
Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na.
Kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe kubhalisela abantu ukuvota obelumele luqale mhlazi ku-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili.
Sikhuluma kobulawayo kathe sikule registration center yodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba. UChamisa usesigabeni lesi okwamalanga amane kulandela uhambo lwesigaba seMathebeleland North ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 nawe umsakazi, siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeleland South MDC Alliance. Umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela. Ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele, ubaba uChibaya, ubaba uVondo wePhumotshidziba ongumkhokheli usecretary for rural mobilization, labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeleland South, labanye abakhokheli bakunational executive. Ibindaba ukuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba, abantu esibathi ngama opinion leaders, abantu abayibo abalandelwa ngabantu imbono yabo, abantu abazi njengeziduna zezigaba, osabhuku, business person, abafundisi, labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu. Sizwa sithabe kakhulu njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqeda ukubakhuluma izinduna labo sabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa. Bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaharangi. Besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeleland South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MDC Alliance. Sizwa lathi sihlonishiwe, sizwa lathi bathi thokoza kakhulu.
Yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleland South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa, njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba? Yilabo abavele bemsekela kumbe kulaba chayini abafuna ukumxhasa?
Upresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeleland South. Uhlelo lwakhe luqale ukuthi ahlangane lezinduna labo sobuzalapha kokodlwayo omnyama ephilapsi siza South. Suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMC Alliance endaweni kawathi lento nto. Iprogram yakhe yelanga lokuqala igcine emzingwane constituency, lapho la kufike yenze ukufanayo ohlangana nama opinion leaders, wabuya wahlangana nama structures kumbe esingathi ngabakhokheli bebandla leMC Alliance kuleso sigaba. Izolo bese kulilima mangu, le mangu yanti ngama constituents amabili ayehlukene. Siqale kulilima, kulilima east, wahlangana njalo la lobukhokheli esithi ngama opinion leaders, wabuye wahlangana nama structure ebandla leMC Alliance lapha eMathebeleland South. Lamhlanje ngingatsho umsakazi ukuba okunye okwenza kwenzakale lapha eMathebeni South kumbe yi-coincidence kumbe yiloko okukhulunywa ngabantu abantu abalingisebe lo nkulumo yokuthi but uChamisa wona ukugqoba lapha eMathebeni South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi ulujaha ugcotshiwe ulujaha ubusiwe nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhanya bebisele ukulima nisamele u-28 2023 kuba bahambe bayengenisa ujaha phakathi e-state house. Siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandlale.
Okugcina uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapho eMathebeleland South kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane?
Into yokubhalisela ukuvota Msakazi into emqoka kakhulu njengathi EMDC Alliance silenhlelo ezinkulu silenhlelo eziqhakathekile ezibaluleke kakhulu esesilapha esizayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota. Sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhe lokuthi abaphume bona emahofisini.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseFilabusi. Inkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga umsekeli kamongameli welizwe uMary Mubayiwa ukhululiwe esitokisini izolo ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na. Umanji uLazini Ncube wagweba uMbayiwa ukuthi ayehlala kwamalanga alichumi ehlolwa ngodokotela bejelele eChikurubi ngoba odokotela ababili babephe ubufakazi obehlukeneyo ngesimo sengqondo zakhe. Abahluli ababili abahlulele loludaba izolo babikwa besole kakhulu isigwebo sikaNcube esethulelwa uMbayiwa yena evele engumuntu omele athoniswe engaphandle kwejele ngoba waphiwa ithuba lokuhlawulela isibambiso. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube.
Kodwa ke sizananzelela phela ukuthi kusukela ngo-2013 lokhu esilethe isisekelo esitsha sombuso welizwe kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyukuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu kodwa ayikho khona lokho ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uza limita amalungelo abantu esithi limitation of rights kule nto ezithize ufuze ukuthi zikhangele kufuze ukuthi kuqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho khona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy elibelieve in openness elibelieve in amalungelo abantu ufuze ukuthi lo mthetho uhambelane lalokho esikunanzelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathele ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa uwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo ukufuza ukuthi utshintshwe ukufuza ukuthi uchallenge ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singelasekelo sombuso esihle kuleli lizwe.
Wona umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kwini?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo ukuthi nxa umuntu ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene kufuze ukuthi ahlolwe. Kufuze sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abasho ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga zazingekho right bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonisweni kwecala ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamanga kahle kodwa ke impendulo umbuzo wakho abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi sinazelela ikakhulu abantu ababe bekhangele amacala okubulala abantu amacala angaserious kangako babevalelwe behamba besiya assesswa ngopsychiatrist bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale bese besenza into okuthiwa i-special verdict i-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahle
umnumzana Majobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abalelungelo lokuvota i-mobile voter registration obelumele luqale mhlazi u-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili kodwa li-commission ithi uZulu engaqhubeka esiyabhalisa endaweni ezihleliweyo ezivele zikhona lanxa abaningi besi izindlutshwana lezindawo njalo zikhatshana lalapho abahlala khona. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukuphuza kwezekhi ukuqhuba uhlelo lwe-mobile voter registration kuza kwenza abantu abaningi behluleke ukubhalisela ukuvota kukhetho luka mnyaka ka-2023. Zithi lokhu kuzabangela ukuthi kwehliswe indawo zabameli bephalamende ama-constituencies. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lokhokhela ugatsha lokwethulwa kwembiko kumkhankaso okhuthaza uZulu emaphandleni eMathebeleland ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi owe-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibidi
Hey udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba lomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo lwe voter mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuregister ngobuningi sikhuluma kobulawayo kathesi kule registration center eyodwa sikhuluma endaweni enziwa ukuthi njengabo matobo kuya kule registration eyodwa enkayi yakuyi registration eyodwa elupane registration eyodwa and njalo ama registration centers la asema growth points awakho ebantwini so besikhandele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelisa i-message yokuthi abadala abadala abasakhulayo beregister ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane
njengenhlanganiso ezizimeleyo kungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-Ekhaya Vote 2023
I-Ekhaya Vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukusela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu osokusutsha ukuthi iMathebeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulili Mamangwe West, iMagwegwe lapha kobulawayo, iGwanda South ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000 so ama-constituency wona la angelabantu abafika inani lona lelo azavalwa osokuthi ama-constituency la besemalutshwane so thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities eMathebeleland sithi hayi bantu asibhaliseni ukuvota kathe sisalungiselela ukuvota sithi abantu abatsha baregister ukuvota yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya kungukhaya
ekhaya njalo sibambisane nini ekuncedisaneni ekuregistreni ukuvota kwenze ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanise ukuphatheka akhethe inkokheli engabe ifisa ukuthi imthungamele
abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo
siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi baregister ukuvota silengxoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha bangancediswa khona ukuthola ama-IDs izintatho ezinjengazana lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile mntu omutsha eregister ukuvota kuqakathekile kakhulu for i-future yakho njengomuntu omutsha le future yabantu abakho lawe ma usukhulile sunje sukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala esikufisayo ukuthi wonke umuntu ole 18 years abe lethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe sithi bantu abatsha lapha ningabe likhona ngimangali yasizwa register
umnumzana Nkosi Khona DBT ngomkhankaso we ekhaya vote 2023 umgcini sihlalo wezek unkosikazi Priscilla Jigumba ubengadopi ucingo lwakhe
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC yabo
ukumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilo daba oluthi ikhansili yetsholotsho isisolwe ngokuthengisela abantu indlovu ngemali ephansi kakhulu. Iphephandaba lobulembu be-internet LA News Hoax lithi kulabo mama ababili abadabuka eZimbabwe abathunjwa kwele Mozambique ekuqaleni komnyaka ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo baze bahlasele idolobho le-Palma lokhu bengaziwa ukuthi bangapi. Kodwa leli phephandaba lithi kulobufakazi bokuthi ababili laba bayaphila kodwa basezandleni zabahlamuki. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Sudan. Inhloko kahulumende umnumzana Abdalla Hamdok usebuyiselwe esikhundleni kulandela isivumelwano lenkokheli yebutho eyahluthuna umbuso. Lanxa ibutho lithembise ukukhulula ababotshelwa ezombusazwe uZulu walelo lizwe uqhubeke elokhu etshengisela emigwaqweni. Sigqibe eza kwamanye amazwe ngeza kwele Brazil. Lanxa kulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze izihlahla ukuze igusu lingapheli lomoya ungangcoliswa intuthu, imuli eziningi zibikwa sezisebenzisa inkuni ukupheka ngenxa yokudula kwamandla kagetsi. Sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani sebe sakazi bethu nonke kunde siyanibonga ngomsebenzi wokusibikela iindaba kunjalo ba siyanibonga impela buye mbulise nabalaleli abalalelise okhulumayo ke lapha dalukhumana lana egoli bakwe bengithi buye ngibeke njalo bakwe engubekayo engubekisayo lapha kuyithi kunabantu abasola imthwakazi phapa abasola umqondo bethi unenketa betsha kanti ke ngekufake ucace ka ukuthi akunjibona lawo bantu abanomqondo lo ukuthi ngeta betshaya yibo abantu abanobandla kwabo ngoba umqondisi moyo nemthwakazi bangabantu abaletha usizo ebantu esizweni sikamthwakazi abantu abaletha ukuthi kamthwakazi sizethele kungabantu abaletha esizweni sikamthwakazi ukuthi sikamthwakazi abantu babezazi bangoba yikho ke sicela abantu babavotele ngoba bangabantu abasebuye nendlela ehlukileyo abantu bonke kade lokho beyika abantu esikamthwakazi bayahleka kodwa abantu abanesombululo yibo laba abethokazi akungenani umqondo engifana omncane eqondane nezikhondla khondla zamadoda kodwa kuyabonakala ukuthi uzonqoba kuphela khumbulane eBhayibhelini kwakunomfana kwakuthiwa nguGoliath bekane kwakunomfana okwakuthiwa David ebhekana noGoliath wanqoba uDavid wasiwisa isikhondla khondla sendoda phansi so ke naye umqondo bangamthatha kancane usazoba usasilungisa uvutha sakhe usasiqhotha isavutha sakhe kuyokuduma kuyindoda ngiyazibongela baba ngiyabonga
sanibonani 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 ku Studio 7 sanisibulisa abasakazi bonke be Studio 7 sibulise nabalaleli be Studio 7 uzozonkala inkuzo okhulumayo ngibalekelwa moyo endaweni kobhodo angashifu obhodo endaweni yasemangwe yePlum 3 sithanda ukuhalalisela izaphu kuelector new leader uSibangilizwe Nkomo kodwa besingalindelanga ukuthi kuyongena uSibangilizwe Nkomo ngoba uSibangilizwe Nkomo fana ukuthi ungene ecacweni sikababa uNkomo walida izaphu kodwa yagcina ingahlezanga izidingo zabantu baseZimbabwe kodwa nonetheless mabesengenile sicabanga ukuthi njengoba inkunzi isifohlile nje esibayeni sezana iyosebenza inkunzi incede abantu basemakhebhele nto okudala bemarginalizewa izana sesimarginalize kakhulu for 41 years simarginalizewa izana ingasenzeli lutho nokuncane idevelopment yagcina ngabelungu sizokwashiywa ngabelungu kunjalo nanamhlanje lowo kunjalo akwenziwa lutho sithanda futhi ukubuza abantu bakithi laba bahlezi bevotela izana ukuthi bayivotela ngoba ibenzelani izano ibenzelana sazi abantu bakithi babhizi bevotelana izano abasemathebeland ukuthi benzelani mathebeland south namathebeland north ake nivukeni niphume ekuvoteleni izano naye izaphi sivukile the father of revolution inkunzi ifohlile esibayeni votelani izaphu okanye nivotele umthwakazi phumani bantu bakithi kuzano phumani niphinde futhi ngithi kulaba abadala abangidinayo umdala kabo bathi ubelieve gawule no joseph chuma bayangidina kabe labadala laba behlala bekhuluma ngemelana nezano ayisenzeli lutho angazi bona bayiphila kuphi umhlaba bangabonti izano yaba ayisenzeli lutho ayikazi isenzele lutho futhi ayina kusenzela lutho siyahlupheka sisegoli sisekutswala si-overseas sijonke indawo senziwa yile zano kodwa abadala abayikhulumele ngiye ngikhalisana nomndeni wakwamoyo umndeni kasimon kam siyakhala kunye kodwa usimon kam naye akula nto asenzela yo nencane asenzelanga lutho 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 nokuncane mhlawumbe besebenzela le emashonaland that's why beze bayomngcwaba nasi-heros acres emashonaland ngasenzelanga lutho nakancane hhayi bantu bakithi siyancusa kakhulu ukuthi rejistani nivotele amaphathi ayonceda thina singabantu basemathebheyland niyeke uvotela izanu siyanidicampaign izanu siyayidicampaigna sesikhathele izanu for 41 years ayisenzelanga lutho eyosenzela khona manje yini ayikho into abawosenzela yona abahlule kuyenza nge-41 years bekuphawa abakwenzayo nge-41 years kuphawa babulala abantu bakithi ngegugurawondo asikakhohlwa ngalokho mayela abadala aba-ogal believe gawule nojoseph chuma angazi noma bakhohliwe ukuthi zanu yabulala abantu bakithi so bantu bakithi zamani nivotele iphathi eyokhipha izanu embusweni sikhathele yini sicela kubalandeli bonke bemthwakazi bengathi ma bekhuluma siyezwa abanye ma bekhuluma bethi zaphi yabathengisa zaphi yayingabathengisanga izaphi yayi-under pressure yasayini yacod ye-under pressure abantu bezaphi bebulawa ngapha nangapha nangapha bebulawa yagcina uNkomo esesayini yacod ayengazimiselanga ukuyisho noma ngayibeke izanu iwine la ewina khona kube yiyo ebusayo ilizwe kodwa ngapha emathebeland sibe ne-representation yezaphu noma ngabe yimthwakazi singaxabani abantwana bakamthwakazi sisodwa abezaphu nomthwakazi singaxabani singabantwana bendlu eyodwa uhlupho nantu uhlupho lwethu yizanu inenkinga lephatha abade izanu tomkumbila kwazo bantu bakithi tomkumbila kwazo bantu bankwedu nguwente kalanga sakankwedu mina ngikhuluma isikalanga bakankwedu banowakalanga ebediwe kuthi budani budani muleshe hamka yeyino izanu yeyi danyala ndayo ayitoti tila chimwe ayitofaka tila chimwe akutochiza utifunde tishiwe kuma form 6 from form 6 unde kujohannesburg ende unde kubotswana akutochiza ndechimwe hangu aichina hingo hango uyapo hingo uyapo apaye kwasala bupolisa unesi ndo busoja we can't all be police we can't all be soldiers and we can't all be teachers angeke umsebenzi akusekho lapha kule phumani ko bantu bakithi nilikwa intsaru intsaru yenenza nivotela izanu intsaru nezikipanyana ezingathi shoe namakepe sinyana ngathi shoe ezanu yikho lokho okwenza ukuthi nihlanyiswe izanu phumani kukho siyabonga bantu bakithi sicela ukuthi nizwile sicabanga ukuthi nizwile sithemba ukuthi nisizwile
salibonani salibonani ku Studio 7 siyabonga kanti ngu Brilliant Ndlovu ngikhuluma ngiseyabona inzalo yaseZimbabwe ngithi mina ushamisa kakampeni kakampeni kanti sivote lati sitshintshe ukwenza ngoba ezesihluphekile seze sibaleka siya kwamanye amazwe nxa ukuthi iZimbabwe ayimanga ngamazwane ayimanga ngenyawo ime ngezithende kunzima ukuthi ibhalansi ngawa noma yinini
sanibonani lapho kwistudio 7 nethemba liyaphila mina ngisakamuzi senkayo ezweni lakwamthwakazi ngicela ukubuza kula amadoda amaxhego lezalukazi eziseziphakama seZimbabwe abasibusa ngenkayo ukuthi bazi bayeke nini ukusihlukumeza bazi bayeke sokuze kwafabani abantwana babulawa njengezinja zakomakhelwane ezidla amaqanda kukhandwa ngamatshe bephihlizwa ubuchopho azifiki kibo yini lezi ziphi unembeza wabo laba bantu uma bebona le nto isenzeka omama lezingane ezingaboniyo iziphofu ziyabaleka zisuka khona ekhaya leli ezweni naleli abathi li-right ma uthi uyababuza ukuthi kunjani ukwazi ukuthi hhayi laba ngaba-MDC o MDC babayenzi 1 or 2 kungani bona befuna ukuthi ma kuyabe kusenzela izinto ezimbi ezibe blemisha omunye umuntu kulokuthi bazibleme 40-something years belokho besenza into eyodwa bephindaphinda besenza same thing kathi khona vele kuyazi kuphethe ngani thina vele kathina abantu balapha angikwazi ukusaba njani ikakhulu mandebele ukuthi laba njani bakithi le ukubona lanxa selikhethwe labandlulwa labekwe eceleni for 40 years bethole indebele lisukuma liyakuthi lisupport izihambi lisupport izibabo kuyabe kutheni kodwa mpela hambe liyazibona yini izinto ezenziwa ngabantu laba be-South Africa lapha esikhona zinjani zibuhlungu okungakanani izinto ezenziwa phezu kwabantu bengenzanga lutho bengazange batshontshele lutho niyakwazi ukuthi nazo kutshintsha likwenze ngendlela eliokulisuthisayo ngiphikele emba phansi lisithi khona eZimbabwe iyalondoza amalungelo abantu angazi ukuthi lilondoza kusezikhwameni yini lokho ukuthi liwalondoza ezikhwameni zenu ngoba ligugile libadala kodwa ukuthi licabanga abazukulu benu abagcwele bachitheka izwe lomhlaba wonke bebalekela lina maxhegu nezalukazi elehluleka ukuthi lenze into eqondileyo angiboni phela ukuthi kuyozokulungela intoko so lokho esikhala sigele imikhono ekhanda kuze kube nini loko kukhalwa nje babumoya mqondisi cela ukuthi wenze njani uqhubekele phambili ukhankase kakhulu ngidineke mase ngizwa uthi wena ufuna ukuba ngupresident ingizwisa ubuhlungu le nto yokuthi kufanele ube ngupresident wakithi hhayi upresident wangale ngempumalanga ngoba ngupresident wangakithi ngapha hhayi la wonke la amanye amaphathi behlulekile angikhulumi ngoba nanku ngithanda nje ukukhuluma kabo kodwa ibuhlungu into esiyibona nsuku zonke lapho isuku akukaze kube yikuthi kumbe uqala ngoba nankuyana umashaba sethika kube nje kodwa vele le nto ivele ihleli senzeka umuntu obuya ngaphandle uma ebulawubulawa izokwentsha njenge amaqanda bachiswa nsuku zonke abantu beqandelwa amanga kwabanye kuze bethiwa izigebengu bahamba bevula ezindlini zabantu engekho yonke le nto bangakubona nje babekwazi ukuthi ubuya ngaphandle bakuthele ithaya bakulayite ufe
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu 02465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule amazwi enduduzo kumuli ezalahlekelwayo kulandela ukugecwa kwabantu ngemota engene lapho kade befolile besenza umcimbi ophathelane leKhisimusi edolobheni leWaukesha esigabeni seWisconsin ngomvulo. Kubhubhe abantu abahlanu walimala abedlula amachumi amane kusehlakalo lesi. Akwaziwa injongo yomtshayeli lo kodwa abezomvikela balandule ukuthi kungaba kulokwenza labahlamuki. Kolunye udaba, uMongameli Joe Biden uqhubekele phambili ngokuvakatshela izigaba zelizwe ekhuthaza uZulu ukuthi amukele uhlelo lwakhe lokwakha athi luzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, saqala ngokumbuza ukuthi kambe uMongameli Joe Biden engaba esehluleka na ukuvuselela umnotho welizwe.
Umbono wami umsakazi ukuthi umnumzana Biden akusikho ukuthi ingane uyehluleka ukuvuselela umnotho. Eqinisweni uyehluleka ngempela ngoba ungananzelela umsebenzi owenziwa ngumongameli osukileyo Donald Trump waphendukisa amankampani amaningi lapha kwele Melika kwaba le production lapha eAmerica. Kanti-ke lokhu ekungene umnumzana uBiden wasuka watshintsha iphutha lakhe ukuthi instead ukuthi angene ezikhundleni azama ukuthuthukisa umnotho welizwe yena wangena ezikhundleni ezama ukwenza kumbe ukuphikisana la lokho okwenziwa umnumzana uTrump ezama ukuzikhulisela igama lakhe engelandaba nje lezomnotho. Ngakho ke lokhu ngibona ngathi sokumchayile sibili ngoba sesibona labane ngabe iqembu lakhe impela bekhuluma amagama angamahle ngombuso wakhe. Ngakho ke singathi ngempela hayi umnumzana Biden kwezomnotho usezehlulekele.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulumango. Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi isimo akuso ekhanda siyavumela ukuthi athoniswe icala lakhe na. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.